sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziba ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Labo bantu nxa kuyukuthi ngiqinise ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kuyobe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo ye-passport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhajethi nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ubelomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Useziba ubecatshangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ibandla lakhe ancintisa imele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Seke le-Goromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxe legqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Chamisa kalaphathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kasoma members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Labo bantu nxa kuyukuthi ngiqinise ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kuyobe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Nxa labantu abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnumzana Chabangu usecretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into leziyana ezikhulunywa nje esithi ngebaleli ngani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer will talk. Ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that seriously.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziba yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Makuwukuthi limkoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siya sakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisintele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanjwe ngendlela okubanjwe ngayo izolo
bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Isengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lonalolo
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisana you know iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela enje ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama bengisitsho ukuthi likwenza loni
kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa siyabona nangu umnumzana Siziba wencintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la
ukumqoka nje ukuthi epartini yona leyana xa ukukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into umhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe yikho ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general of SSC no iparty kayibanjwe ngendlela etshintshileyo ungabe uyakhangela la ku-X eyayikuthiwa yiTwitterna le uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders umhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale so i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to what ubaba uChabangu says ukuthi no iparty le kumele siyincedise ibuyele eyilokho okwakufanele ibe yinkokhona
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oqothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalela ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba $150 hathi US$200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota inye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota inye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hathi $100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho iyabe iyi-proposal yikho kuthiwa yi-proposal budget so uyabe eyethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abeseyicubungula babesebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene so ngicabanga ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezindeni value engako ezevalue engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo so ke ngesendlela ibhajethi leyi isikuthelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sechala akhi abemali yobushini esasivele kade ngo singa patali intele ifinda kudala ngoba kwakuthiwa fika bracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabaya vele passport ibivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenza idinga yama services lokuphintiswa lephephana kapassport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yeshe kakhulu kodwa ngithemba ukuthi ngenyanga yeminye iminyaka izame yeshe ipassport ngoba ililungelo iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 ipassport kumele ibe njalo kodwa ilizwe lethu kalene lisike ukuthi lenze njalo
ye siyabona ukubana okwenzakele khona okukuthi uyayihlise ama-taxes kumbe imithelo le kadethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inhlanhlanga lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 ukuphambaniseka kwezomnotho welizwe kwaqale kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SR so into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho so asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi owokuthi only izintathu kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi kaba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo abantu abangu-92% yabantu abangabadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela so kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92% so kunzima lawo noma ngubani angaba ngu-minister of finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona so mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithezo zemoto singa-updata kuze kubuswe ukuthi zikhona kumbe kazikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lifinyelele
lapha sonke esifuna khona. Lo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulimela agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude nyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi ematobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini okuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa, indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zwi lelithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwala iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi ngoba ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebamba izandla. Ukufa zila manzi ukunatha, ziyahamba zisiya katshana ziyatshontshwa, zikathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla bayatshontsha. Tshontsha futhi ezinye athola zihlinziwe. sokuphezulu kwamandla abantu lo.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwalenhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu. Amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kuzo zonke indawo. Ngicela ama-3C lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadala ngalutho. Hlalani phakathi lapho ePhalamende lilungise kuningi osokumoshwe yila magovu eZANU-PF. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenziswa laphana ePhalamende akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele lukulungise lina njengabantu abakuPhalamende. Lingakhalali, ukukhalala kusezingalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe, njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala empeleni. So uma lingakhalala akunanto eliyenzileyo nani, kuzobe kuthi nje lingabantu si liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwane nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma liyi-3 noma liyi-4 ePhalamende, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sokulutshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho ziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa asekacorrupted vele, kumele ukuthi axoshwe phakathi emaparlamentini, nabo speaker labo vele bacorrupted. So lwana nobudlova lobu okwenzakale eparlamenti nasezweni lakithi.
Studio 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle, sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-Studio 7 labasakazi bonke khona ngapha America. Umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile, siyabonga kakhulu. Ma inkosi Vuma sithemba ukuthi masiphilile, sizohlangana njalo umnyaka ozayo, qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezanu le. Angifuna ukukhuluma amanga, ngithi khonanye ababonge le imgurukudu igeng yabo angikhenisibantu labanye bakhe bazazi ogawule labochumo. Sibonge kakhulu labalaleli bonke ngokusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazawa lohambo oluhle. Siyabonga, sibafisele ukuthi simhloniye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo, ma inkosi Vuma uma sengalapha koBulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Yeye, ngiyalibingelela bonke bantu weStudio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe lolwazi ngakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuya iy'khali eziningi ezingovula zey'khali ezingaka ekubeni ngakho kuza imchine kupa madamu, ivala madamu, ipore la bantu imgoti, kuwe na maza klini. Ma kuzo buya ito epatela nene, ezikale zingazi ose chenzo mbana, abantu belambile, ekubenu usilwa lobani. Abantu bekhangele ukuthi bafuna intuthuko ezweni, kuyotholakala kubuye izikhale zimbika ngaka. Iqiniso ngempela kho entweni ezakalayo ngempela iqiniso.
Studio 7 uJD lo okhulumayo. Hayi, lapho uShabango vele usethathela uShamisa iqembu. Singayaphi siyenzeni? UShabango semthathele uShamisa, uShamisa hayi sekusela isithombe kuphela kwakuseko lapha yakhona. Awazi ukuthi ewakhumuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho. Abaxoshe nje bonke abantu abakho yasalethi ubaba ngowami kodwa abanawo ke baxosha. Ayabe sethathele uyise umuzi. So lapha onamehlo ukubona akuseko triple C la useyithethe uShabango yakhe.
Sanibonani, sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosiwuku laseplumtree uKhanyani Ncube. Bakithi nginesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi. Angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani. Manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni, kodwa phela laba athweni bakhetha kusemthethweni abawini. So okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izano, usebenzela izano. So hayi, uyalilimaza ilizwe, uyalilimaza lo sengezo uShabango mani, uyalilimaza impela. Njalo le mithetho yakhona isebenza isika eside neliyi-1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke. So hayi, kunzima wakithi, kunzima. Hayi, angazi ukuthi ubani oyonqanda lo doti lo wenzakalayo, udoti phela lo. Hayi, angibonge bakithi, amen kuleyo ndawo.
Studio 7 siyabonga kakhulu nge-strategy esasetshenziswa nguChamisa. Namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine. Nangagwa baya Foster abakaze bewine. Kucacile umhlaba wonke uyabuka, uyabona Mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini. Njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka eMathebeleland. Tendai beat uThokozani Khuphe usaze sathiwa nguTshwangirai kati limhamba ngaphansi. Namhlanje kuklie namhlanje, lisweli ukuthi lizocatha kuphi. Kunini lilokhe lisibisele emuva, silithemba kangaka. Thokozani Khuphe, Wishman Ncube, eMathebeleland shure. Bo,
hello, salibonani Studio 7. Lo okhulumayo lo Alani usebutswana eGaborone. Ay, bakithi, asilanzeleleni uChamisa. UChamisa is out of order. UChamisa is out of order. This ukuthula kwakhe lokhu waya kutshengiseli vele the leader of opposition. Ay, mina vele sengisola. La sesidla something kubomnangako uChamisa. Sesidla something. Akutshengisi ukuthi vele is opposition leader uChamisa. Please.
Studio 7 linjani lapha? Studio 7 ukhona lomuntu okhuluma esithi uChabango uright kunjani njani. Why kat bengaform iparty labo Chabango? Ma uChabango efuna iparty yamaNdebele kuphela, why bengajoyinanga imithwakazi bajoyina kwalizapho? You can't do that. Ngaye always tell people ukuthi lingavota every Friday, singafuna ukuba tribal, siyadliwa ngamashona amashona amaningi. So let's forget about tribal. UChabango nxa esizwa elamandla kayaform iparty yabo labo Wishman Ncube khonokho kutshiwo ukuthi kule problem yakhe lobithi i-behavior yabo, apart from okunye their behavior yabo, they can't be president those two guys. And those are same scouts lana ngama-missionary laba nabantu badinga imali, abafome phela yabo iphathi benza imali bethathe lo Chabango waye wabo behambe. Sikhohlwe ngento eziningi lezi. Mina Studio 7 into engiyicelayo kini ukuthi ulo umfana njengoba ngela platform ezibabhwe lapha emlokhozayo, na Studio 7 hambani every day libe lifonele uchamisa update abantu engathi zizi limfonele update abantu lisitshele futhi uruyalo ukukhuluma ngani sibekwazi. That's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakula ma platform yabo.
Studio 7 kanti kuyenzakalani isitinkamile inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo abasebehlangane labo tendayib kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke ezimpakwangani baphandela bona. Sicela like ikhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakhona eyekhangeleyo ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku. So linakuyekela umuntu nalolo kekhansela abantu enikwa nguchabango. Uchabango udodi angifuni ukufihla lokhu vele lapho ezimbabwe zifuna ukuthi banisizilele izikhathi siyazithola kuwo amasosha. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnomzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale izele Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iKhatha ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay, kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iKhatha ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebe babulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i-two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi iyakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine?
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kaThesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi uMongameli weLizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans ikho bakufuna labo bathathe icredit yangkhona. So hayi izinto zepolitics ngamanye amalanga uzizwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo-2024.
Lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona pha kwele Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsikeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla lesi-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.